ku ground lapha kakuthulanga kule msebenzi omkhulu sibili ngoba na nge demand yangkhona kwenziwa ama structures wona la ukukoordinate wona lawo ukuthi abantu be at least bethole information okwenza ukuthi khona ibandla leli lingebe ingazani abantu babone ngathi lithule kunengokukhandwayo ebandleni leli okwenziwayo ngenxa yokuthi ibandla leli alingenanga abantu laba kabangenanga kwamanye amaphathi njalo libunjwa ngamaphathi ngabantu amaningi ingatsha ezingu-5 ngakho ingatsha ezingu-5 zona lezi zikhangelele ukuthi khona iphathi le ingaze yabunjwa ihambe 10 meters 100 meters isifile akusela lutho kukhangela ukuthi ube yiliphathi sibili ezabumba uhulumende nxa izambumba uhulumende loyo ubonakala njani uhulumende lowo yilona ibandla lehlukana ngaphi lamanye amabandla ngoba naleli ibandla leli selifunde okuningi akade kubangela ukuthi amanye amabandla angaze ebe khona ebeseseyila engasaya ngaphutsha ngale ngalokho-ke amabandla ingatsha lezi ezingu-5 lezi silabantu abaxotshwayo complete ukuxotshwa kuzanu silabantu abasuspendwayo kuzanu abasuspendwayo bangaxolelwa bephinde bebuyele so anytime bangaxolelwa bephinde bebuyele kumbe angaza ke bebuyele so you cannot guarantee ukuthi khona labo bakhona abanye vele sebexolelwe lapha basebebuyele kuma-structures abakumalowa abakuma-districts khona lapha however kube sokusiza-ke laba ezinye inhlangathi lezi ezintathu kulala bantu ade bevele bengavoti besithi hhayi kakutshintshile utho lokho bezihlalele sebesukumile bakhona lapha kulabantu abasuka kwamanye ama-political party achiyeneyo kuzokuza abantu abasuka kuma-civic organizations ekade bexhasa nje begijima beseceleni kodwa bekuma-non-governmental organization khathesi-ke basebengene kanye ngqo ku-political party after congress obuyayo sekuvelwa ku-congress sethole kule constitution le-regalia le-membership card lowana usejoyina
ungasitshela ukuthi kanti kungani yena okuthiwa uzakhokhela leli bandla unkosikazi Joyce Mujuru engaziveze egcekeni aphume kumbe simuzwe la ekhuluma ngalo ibandla leni
yikho sithi kwehlukene lamanye amanye amaphathi ayekubunjwa kwalo lwana kwemenze ethule nxa kuthiwa people first kuthiwa abantu bona kuqala baqale bona bebumbe bona iparty bengayibumba leyo organization ke yena secelwa ngokuya kuzokhokhela kuphela hhayi yena ebuye sethwele iparty ngebhasikiti yakhe seyilethe ebantwini abantu bayamtshela ukuthi hhayi kasiyifuni indaba ungangenanga kwamanye amaparty
hhayi kuyozwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalaleli
hhayi siyabonga balaleli nante ke ibandla ngelenu lilithande lilamukele singakhangeli ukuthi ngelikamjuru hhayi lo kuthiwa umjuru ubuye ezokhokhelela into engeyabantu abantu ngobani yini lina abantu ngakho-ke kwamukeleni lokhu lukukhangele lukucubungule selihlale ngokuthula siyabonga
hhayi lathi sibongile ubelela ngelihle.